ngasikhuluma ngeimpeachment sikhuluma ngokususa umuntu ongumongameli esikhundleni sokuba ngumongameli. So uTrump akasenguye umongameli welizwe, igqwetha lakhe liqinisile useyi-private citizen, sengumuntu kazana nje. So ukuthi ke bafuna umsusa kusithi isikhundla sobuthungameli akuzwisiseki, yindlela nje amademokrathi yokutshengisa ukuthi yibo asebephethe, sebezama ukwenza abakwehlulekayo ukwenza during i-midterm election yokuthi le mkhiphe uTrump. Ayisiboni isidingo sokuthi kube kusenziwa leyo hearing or uzwa leyo cala leli likaTrump. Wehlula sokwadlula uTrump akasengemongameli, so umongameli omutsha. Amademokrathi akhangele indlela yokuyaphambili yokumanyanisa ilizwe beqhubekele lapha nje ngathi ukuchitha isikhathi, but nxa sikhangela ngelinye ilihlo usikhumbuza ukuthi icala aliboni. UTrump wenza akwenzayo engumongameli, wathi akula muntu ongangithinta, executive president, amandla onke ngilawo. But ke i-America ilama institutions avikela i-democracy.
Ngobufakazi esibone busethulwa ngabatshutshisi bamademokrasi izolo, singabona yini amalunga ebandla lama-Republicans esebambana lama-Democrats evotela ukuthi uTrump afunyanwe elecala?
Basa ngaba khona ababili abathathu abangavota lama-Democrats, but ngiphinde ngithandabuze njalo ngoba akuzakhumbula ukuthi emavikini adlulileyo uTrump ephumule esikhundleni akhona ama-Republicans akade sithi azancedisana lama-Democrats endabeni leyo. Kodwa bayamvakatshela uTrump emzini wakhe eFlorida leyo, baphenduka one by one besithi hayi uTrump wayi-right. So ama-Republicans azasebenzisa impeachment leyo ukuthi batshengise ukuthi ubona babambene, ngoba indaba leyo asiyondaba kaTrump kuphela, isiyindaba about their party, iqembu labo lama-Republicans. So ukutshengisa ukuthi bamanyene kwamele ama-Republicans wonke angavoti lama-Democrats ayimise indaba leyo kudlule, ngoba it's just a waste of time. Ama-Republicans they have to emphasize on that ukuthi hayi lapha sesichitha nje isikhathi sifuna ukwakha ilizwe siyophambili. It's pointless ukuthi ke ama-Republicans abambane lama-Democrats ekujeziseni umuntu kade umongameli weqembu lawo. So kungani bona njengeqembu abala-focus.